The USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group is now in the region, led by the largest aircraft carrier in the world.
Ibutho lethu elilezikebhe zempi ezinkulu selifikile kulindawo likhokhelwa isikebhe esikhulu kwedlula zonke ezisemazweni omhlaba. Njalo ibutho leMelika lilungiselele ukuthumela laloba iziphi izikhali nxa kungaba le ndingeko. Ngakho iMelika izabona ukuthi i-Israel izathola konke kudingayo ukuzivikela ngoba i-Israel ilelungelo lokuvikela izizalwane zalo. Lesi yisikhathi sokuthi kube lokuvikeleka hatshi ukuthithibala. Sizaqhubekela phambili sikhuluma labangani bethu abakulindawo. Njalo sibona ukuthi konke abakudingayo kuyafika e-Israel.
Rapidly flowing into Israel. That includes munitions and air defense capabilities and other equipment and resources.